sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhansili yeHarare namhla idilise izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini leMbare eHarare endaweni eyaziwa ngokuthi yeMobetsanamo Flea Market. Lilokhe likhuphuka inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni.
Silesifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni bona la ukuvikela, ngoba thina silezakhamizi ezingakwanisiyo ukuhamba siya ezibhedlela. Sabe sifisa ukuthi ngabe siyancedwa bebuye bezosihlaba nje sizama ukuvikela nalowo mkhuhlane.
Sizalethulela ezomculo silo Sikhosana Buhlungu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuona lo msakazo. Ikhansili yeHarare namhla ithi iqalisile ukudiliza izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini leMbare kuleli dolobho endaweni eyaziwa ngokuthi yiMobetsanamo Flea Market. Lokhu kwenzakala lanxa umthethwandaba umise inyathelo elifanayo eChitungwiza, njalo iningi labathintekileyo lisithi alilayo enye indlela yokuziphilisa njengoba kungela misebenzi elizweni. Isikhulumeli sekhansili yeHarare umnumzana Michael Shideme utshele Studio 7 ukuthi izakhiwo lezi azikho emthethweni, ngakho bazaqhubeka ngalolu hlelo. Iningi selamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngamapholisa elokwenqabela abahlali beMathabeleland South ukuthwala izikhali eziyingozi kusukela kuyona le inyanga kusiya kumpandula ngendlela yokuqeda uhlupho lwamacala adalwa ngabantu abahlomileyo kulesi isigaba, njalo osolubhahilela kwezinye izigaba zelizwe. Amapholisa ethule umbiko esithi abaza kwephula lesi isinqumo baza kwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezinhlanu kusiya kweziyisithupha kumbe behlawuliswe imali yefayindi. Amapholisa athi asethenge ezinye njalo imota ukwengezelela lezo ezikhona elizweni jikelele ukwenzela ukuthi kungaba lohlupho baphuthume baye lapho ababizwa khona. Sixoxa lomnumzana Molven Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association ngalolu daba.
Ezakhamizi zeGwanda sizibona kuyinto enhle kakhulu, esithemba ukuthi inyathela leli asoze libe phelele emlonyeni, lizayenza lokuthi bahambe sibili benanzelela besecha abantu abahamba bethwele izikhali eziyingozi njengamabhemba. Ngoba singananzelela iGwanda yona ngokwayo kusukela emuva ngale yayivele ingela zonke izinto lezi esezenzakala kathesi kungenxa yokuqalisa indaba yokuhamba abantu bethwele amabhemba bethwele into eziningi. Yikho lapho kuzivele khona into eziningi osekusenza ukuthi kube yingozi kakhulu. So siyananzelela ukuthi nxa ukuthi inyathela leli abalithetheyo linyathela lizayenza ukuthi balilandelele kube lokusetshwasetsha okuthize abantwini, kuzayenza ukuthi lezi ngozi ikakhulu abafana abasakhulayo laba sokugcwele kugwazana ezindaweni eziningi, okuthi nxa kungasela izikhali lezi eziyingozi kuzaba nganeno kubulalana lokulimazana esigabeni seGwanda.
Kodwa khona ngapho eMatsouth kumbe eGwanda lapho khona sengathi uhlupho lolu bahile yini?
Ikuyinto ekhona eMathabeleland South ekwenzakalayo ukuthi abantu bayagqibezela bathathela izinto bethathelwa ngabantu abahlomileyo Kukanti la bafana laba abasha bakhathesi ngani ke isibonelo nje engozi ekayenza kale Nkwali kwinsukwana zona ezedlulile lapho omunye umfana ocina ezegwaza omunye ngengqamu wafa wabekwa impela khonapha egwanda lakho futhi edolobheni phakathi bake yahlaselwa ngezinsukwana ezidlulile kulabantu amabhizimisi lalaba abadila ngezemayini abake bahlaselwa batshontshela izinto abanye baze batshontshela nezinye izikhali. Igwanda yayindawo ethuliwe indawo engelabudlwangudlwangu kodwa kwanxa yokubuya laba abantu bamabhemba kwahle kwaqalisa ukungazani sokulumathise umlilo sokuhlangene abantu bokuza kwezinye izindawo labantu sebehlala lapha sebesuke bahlangana sebesenza ububi bengabantu asebendawonye khona lokho kodwa sokusenza labanye ababehlezi lapha sebehambe bethwele izikhali bezama ukuthi bazazivikela bagcine sebezisebenzisa bona ukuthi bazuze imali ngendlela engayisiyo. Abantu abahlalisekanga abantu nxa bangabona ilanga litshona bayakhathazeka kule ndawo kuthiwa kuse-Red Cross ubahamba nje usevalwe into kungayenzakala nhlangane lo muntu ongangigwaza ngengqamu kumbe ongasuke angisukele ngesikhala esibi abesithwele. Engithemba ukuthi la mapolisa sithemba ukuthi labo bazabe bethwele izikhali zokuzivikela ngoba nxa bezahamba bengalalutho kungenzakala icine sekuhlaselwa bona sokubulawa bona.
Lowo ngumnumzana Molvin Dube isiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association. Ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi inani labantu abahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga lilokhe liqonga elizweni njalo sokulabanye abangamakhulu amane lasitshiyagalombili 408 asebelegcikwane leli. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebathola leli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amane 41,335 kwabhubha abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,656. Uhulumende uthi useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane eKariba, Karoi, Makonde, Lekwekwe njalo iCOVID-19 idla ubhedu. Kwezinye indawo ezibalisa iChirundu, Makonje, Mahangura, Chinoyi, Chijamoyo, Maswingo, Chiretsi, Nkulumane, Emakhandeni, le-Northern Suburbs, koBulawayo, kanye le-Mantitawe. Ukusenjalo, umnumzana Omega Sibanda umela ivungo edalele ePhalamende njalo engusoma bhizimusi usichasisela okwenzakalayo esigabeni sakhe.
Ngwane likhona yonke indawo, kodwa engikuthabelayo ukuthi uhulumende okhona okababa umnangako useveke futhi umthetho lowo ngominister of health ubaba uChiwenga ukuthi kawubekwe futhi ngoba kunamagcikwane asinanzela ukuthi egcwele indawo zonke iphendukele ke-lockdown ngendlela ezijiyeneyo njengoba nalisizwa nje ukuhlaba umkhosi wokuthi hhayi lapha kumele ukuthi abevungu bayakwazi ngoba siyayenza sibili inhlelo zokuthi babekwazi ukuthi kathesi imaski kayijiwa. Uhulumende uthi kakulandela umthetho kahulumende singayenza imithetho yenu
kodwa kumabhizimusi-ke
kumabhizinesimeni kubuhlungu kakhulu okwenzakale lapha nento ye-COVID. Abaningi sebehle bavala abasebenzayo sebesebenza kungayisikho isimo ababevele beyiso sona yikho sizame ukuthi sincedisane nini sibone o-Minister of Industry and Commerce umama u-Honorable uNzenza ukuthi akazame ukuthi asizoncedisana lapha evuku nabobhizinesi benu sibanike la kuthiwa ngamaloni noma imali yokubhoost ibhizinesi basukuma abavaliyo sizame ukuthi bavule ngoba kumabhizinisi awethe evuku aya kumanga kuhle kumabhizinisi kunjuza ubuhlungu lami ngiyakubona nxangihamba ukuthi kayiseyikho lokhu engakubona i-COVID ingakabuyi abantu babezimele sibili kathi hayi abamanga kuhle
singathi i-COVID kumbe ikuwa komnotho welizwe
hatshi i-COVID ayisikho kokuwa komnotho welizwe ngoba thina siyabona ukuthi kuvuleka indlela eziningi lokho kwakuyi new dispensation ezokuthi senze i-business angiboni lapho sibili kuzivalela khona siyasukuma sibili njenge-constituents ngenxa ye-new dispensation.
Lowo ngumnumzana Omega Sibanda omela ivungu edalele ePhalamende njalo engusomabhizimusi ekubandla leZANU-PF sixoxelaye ekhonale evungu. Izakhamizi zemaphandleni zithi zikhathazekile kulandela ukumemetheka ngamandla kwegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi iningi lazo lingenelisi ukugada liye emadolobheni ukuyahlatshwa ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Edson Masuku oyisakhamuzi seGwaqo eGwanda North uthi imbiko abayitholayo ngokumemetheka kwaleli gciwane ibatshayisa ngovalo.
Silokwesaba kakhulu
ngomkhuhlane lo ngoba siyezwe emaredweni kuyakhulunywa ukuthi inani labantu liyakhwela elabantu ababanje umkhuhlane labanye abafayo. Thina sizwa sesaba kakhulu, thina njengezakhamizi silesifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni wona la ukuvikela, ngoba thina silezakhamizi ezingakwanisi ukuhamba siya ezibhedlela. Sabe sifisa ukuthi ngabe siyancedwa bebuye bezosihlaba nje sizama ukuvikela nalowo mkhuhlane.
Amazwi la asekelwa ngumnumzana Vusumuzi Nkala oyisakhamuzi segungu eGwanda South, othi njengezakhamizi eseduze kwemngcele basengozini enkulu.
Navele siseduzane le mingcele yonke, siseduzane leBotswana la eSouth Africa futhi awukho khatshana kakhulu. So abantu labo babe bechapha behamba besiyazisiza ngenxa yokuthi imingcele ivaliwe, ngoba abantu laba labo babe besithi bangincedise, bancedise imuli zabo. Yiwo abasuka maybe sebechapha abanye bebuya, sebebuya bevela kwamanye amazwe njengakathesi. So siyabona le Botswana ngale abantu babanjwa ngale, siyabona abantu babanjwa badiphotwa. So abanye babe bebuya lemkhuhlane.
Umqondisi wenhlanganiso elondoloza amalungelo abesifazane e-Women Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Juliet Nkiwane, uthi iningi labazali esitezi lizibuze ukuthi zizavulwa pho isikolo ekupheleni kwalinyanga.
Sizwa igcikwana lelo ukuthi kubo Midlands lapha seliqalile njalo lilamandla ende liyabulala. No abantu bazi buza ukuthi kambe sezivaliwe bazabuyela yini abantwana, asizukubuyela yini ku lockdown. Njalo abantwana bawonakala abaningi, kunenge kwona abantwana sesise sabothi hey kungaphinda kungasiphinda. Esikukhulekelayo khathesi ikukhulekela ukuthi lumkhuhlane awuhambe uphele, ungabuye ubuye. Enye lockdown abantu yiyo abayesabayo abafunela kuyibona. Siyesaba nje ukuthi nxa abantu kungaphinda ama-lockdown, lokhuyana singabona abantwana sebewonakele, nabo-gender-based violence, labantwana bamankazana sebeyiba sebesiyadinga imisebenzi, besebethiya emakhaya.
Kusenjalo izakhamizi eguyi zithi zisele zitshamathe kulandela ukubulawa kwexhegu ebelile minyaka yokuzalwa engamajuma esishiyagalombili, umzukulu emethezi omlando okufaka itshefu ekudleni. Lo mzukulu kubiwa itshaya okukhulu wakhe ngenduku ekhanda okubangele ukufa kwakhe. Osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thabani Mkhwananzi uthi njengamapholisa sebethethe inyathelo lokuvimba amacala afana lala.
O-officer commanding asefake lokhu okuthiwa ngama-prohibition order, ayo engabela uZulu ukuba aye kuma-public places, izindawo ezihlangana abantu, indawo ezifinyelela abantu, ephethe izikhali lezi engizibalayo, ngaba ngamarekeni okutshaya inyoni lana, kungaba ngamahloka, indubu, imkhonto, ingqamu, lakho kunye nje ongakucabanga esikusebenzisayo esintwini okuyizikhali. Umthetho lo kawuvumi ngalesi sikhathi kusukisela ngoJuni sisiyafika ku-August.
Sekube lokuqonga kwamacala adalwa izigebengu ezihlomileyo ezansi emandebeleni okuludubo olusabalale ekuqaleni komnyaka njalo luqhubeka ludlondlobala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha The Voice of America ise Washington DC. Namhlanje weziphathelane labesifazane sixoxa lo nkosazana Primrose Jaba ophila nesimo sombala wesikhumbaye esimhlophe ese-albinism njalo olondoloza intandane eziyisithupha, omunye wazo ephila lalesi simo.
I want to have a food for the food. Khona ngapho eluveve kobulawayo bakhona yini abanye abaphila nesimo leso eliyake lihlangane ligcubungule konke likufuna.
Akukhona kodwa bahlala kugwabalanda abaningi bakhona. Asihambe siyihlale phansi sihlangane ukuthi singayenzani.
Kodwa uthe kule nhlanganiso ekuphathisayo yiphi leyo nhlanganiso? Kodwa laba abantwana obalondolozayo abakhubazekanga.
Abantu bona bahlala benhlokoza abanye bemisa. So kulomunye naye one-5 years ukeyoesithipha Africa leschool abantwana bembuthanile. Ngaso ngiqina sengihamba kumiswa khona ngathi ngasengingasafikhaisibonaaningibasisebenzala watho mali sokungcono. Hhayi lapha sebenijayele hhayi akulankinga igini ngazisibili abantu hhayi jayeleni kakhulu.
Ye kodwa wena ukhula-ke wakhula njani? Ungathi uhlupho lolo solubona ngumntwana lo mlondolozayo la wahlangana lalo yini?
Ngahlangana nalo sibikhula kodwa ngokuya ngokuya ngasesayeli.
Lo nkosazana Primrose Jaba esixoxelaye ekwaBulawayo. Kengelithiye okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eAtools. Siyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukuba sesibeleni. Sanibonani balaleli.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ikakhulu nxa sikhangela indaba zamatitshala? Siyabona ukubana uZulu mathupha uyakhala phandle lapha, kodwa lina njengamatitshala kuyini inhlupho elibhekana lazo lezi nsuku?
Thina njengamatitshala sibuye singene futhi kuZulu, sisephakathi kwelitshe njengobodo. Nxa sikhangele njengabumandle ababalisi bakukhe namhla bebethule ikholo labo kukhangelele ukuthi bavule mhla ka-28 kuyake kule deadline khonapho kuyafika kubo-July 5 kumbe 16 ama-examination fees olevo ikubo-1600 okungamasentinyana ngama-RTGS. Umbalisi uvele kathesa imali yakhe ayivumi ukuthi ayenelise ukuthenga izinto azifunayo. Nxa sisenza i-breakdown yesalari kambalisi e-20,000 ngelanga for 30 days imali yami iyavuma kuphela ukuthi athenge ilobi. Okunye lokhu ayisakubali, kodwa umbalisi kukhangelele ukuthi ahamba ayefundisa abantwana bezinye izakhamizi eseziyenelekile ukudingadinga lapho ezidinga khona ukuthi zibhadale i-examination fees. Yena akasoze ayenelise uyabhadale i-examination fees yani, kodwa kumele ahambe ayefundisa abantwana laba. Okunye futhi kathesi kulenhlelo ezinye sezikhona kuthiwa yikhala lapho kudinga khona umbalisi adinga izinto eziningi, umsebenzisisi kamningi ukuthi afundise eklasini, aphinde ayenze continuous assessment learning area, alandelele umntwana ngomntwana. Nxa elabantwana abangu-30 eklasini abalandelele bonke, umbalisi leyo sikhuluma ngayo uyabe elambile uveleka psychologically kunzisesikathesi igwanda ifake umbiko wokuthi o-headmaster abaphathi bezikolo abahambise amabizo abatitsha abanganengqondweni kabasaphilanga kuhle. Sesiqalise ukubala besingani sekuyasethisa, kodwa sithese sikukhangelisisa kuthi sabona ukuthi hhayi uvele umbalisi kathesi engqondweni yakhe kasaphilanga kuhle, ngoba uthele nje umuntu ingqondo yiyo kumele ibe kahle ingadubeki. Ngabona ingqondo yakhe sidubeka lapho uyafundisa ngaphanakani ukuthi uba nini yamgoloda.
Baningi yini okutholakale bethiwa bona bagula ingqondo?
I-statistic sikatika kutholi ukuthi kangakanani kodwa ungabona sokuyinto esithithwa nguhulumende futhi senanzelela ukuthi izisebenzi zami seziguli ingqondo.
Manje lina njengenhlanganiso macebo bani eliwazamayo ukulungisisa lolu daba?
Thina njengenhlanganiso khulumisana namalunga ethu ukuthi sizame ukukhangela zonke lezi zinto khangele ukuya phambili ekuvuleni kwezikolo. Singavala izikolo vele sike sayenza i-referendum yokuzama ukukhangela ukuthi kulungele yini ukuvula izikolo sikhangele umkhuhlane we-COVID. Kangela le hole 98% yabantu abangene ku referendum yethu bathe izikolo zingawu. So ke sikhangelele ukuthi ukuzivulungisele yonke into le yabantu bengabile iphupho lokunakana kakhulu. Uhulumende kaqala lungisisa indaba yeholo lombali asinikeze i-520 ekhe sasiyihola ngo-2018 bona ngani izasincedise ekwenzeni ukuthi nikenze indlela kumele kunakaneni into zabo.
Hayi, isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyalivalelisa abalaleli.
Lo ke bekungumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Atuz ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani.
Namhla silenhlanhla ngoba sixoxalo sikhosana buhlungu oyisikhosana band ngomculo wakhe. Usawulungisa umculo wakho ozawuchaya?
Yes, angalungisa. Ndizayizwa sengiyishaya.
Manje singayikhangelela nini?
Inyanga le athi ungaphela le yona leqalisayo. Kavalu uJulayi, hamba seyikhipha ngoJulayi kathi siyingoma yakho.
Kodwa ungathi iCovid le ikubuyisele emuva kakhulu yini? Ngabe sukhatshana kathi?
Vele okuthi ngayinto le kazange lokhiphethi lokhiphikelela hayi nga emotha sehamba ngayo.
Wena rastanya uthanda. Wanguti fresh yakhi fana le China.
Kati wawukhuluma ngani lapha?
Ngathola ukuthi ulasta ifresh yakhi yamhlophe sibili kodwa ukukhuluma kakhulu njenge China. Kodwa ngawumkhala ukuthi si China kodwa njani? Yena ngakhuluma njenge China sithi vara 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 kaenzi njenge China sithi vara vara. Yena uthi uyabe ukhuluma njengomuntu owujayele.
Pho yena uyabe vele ngubani?
Ukuthi mina ngangikholisa nje ukuthi ama rasta amanya smart ifresh yakho yamhlophe sibili futhi uthi si China. Ngibe sengifaka ingoma ukuthi ukuza u smart bakhe ukukhuluma
Dani makiwa nyali tanda ngoba dichipinki Isikwa sakho nasidipu awusandele Sengiya lapha enzalwa khona lapho esikhosana bendi Enkayi bayantanda dami abathanda Ngikuyengikuchibenye laphe ekulomuzwa mikhona Eh kwamba emakushini lapha bahamba bantata khona
Unjani uMamthembu?
BaMamthembu yakhila mamuthiko na kulesuku ya Job ichukela ngani ke iphathisele banandeli wakhe
Abantwana ke sebekwazi yini ezomculo
Yeba kwazi bayithungumelisa nosipamandla.
Oh bayakwazi ukuthi ayikata.
Usipamandla sekwazi. Ngibona ngani ufana ungasebenza nami mina lwana ngoba sekwazi. Awule ages.
Unandiza. Unandiza. Lapha wasipho.
Right yabuhlungu.
Osesenene. Bavele enkani. Vele town. Bageza ngesoda. Laba bantwana. bakhanga bafowe bangababona bayathaba kungakabi le virus kwakumnandi
manje isikhathi esiningi lisichitha lisenzani khona ngapha
ngiyabemphrathisa nje kuphela ngoba ikatari ukhona umunye wathumezela legesi manje shoti ispeaker ngiyishaye ngekho emlilweni sashotile siloko kuchaya ispeaker le-amplifier nebhasi babwazi yikho okusilelayo le mayiki singabe sengishaya sibili balayo ukuzwa basebenzise ezipikeni ezinkulu
babwazi
ubathola ngapha abalaleli umculo wakho babuya lapho chaya khona
ukhayibuchichotile bani bayangwaswangani emzini wami babani njoba emagrosa laphana zakuchachaye kodwa akukhanjiyo bazokusidela
asambe producer dangerous next bravo
yeah kamba lokhosana hansi sibathamba ngegwaba madoda lekhaya bomnyama ubambile ha ha lonyaka kuzima bonake
lokhe waqalisa ukucula lo Madlela Sikhobokhobo labo Jazz Marabini labanye kwakulethela umahluko yini empilweni yakho wathola yini njalo lenzuzo kumculo wakho
hayi lesuku waba khona sizwe ngoba ngingajobhajobha kuzimbuzi lapha hayi ngathi sinekhozethi basamile sibili akusela nisendi ubonayo lubuyayo amadisk aphela ukuphuma kwafana basho kwahlala kunjalo kosana wathele guys isenta wathi ngoma yesomiso ekhuluma ukuthi sala khoma kwanda kula gaba because cosplay yalibonga abantu abathelise
isulwa lisana mtwana ngakhaliyo ufele mbele kweni mtwana ngakhaliyo ufele mbele kweni sesala tamasiko
amasiko owesikhosana band kulo Madlela Sikhobokhobo Jazz Marabini labanye
beholo ngosikhosana yena ebesixoxa laye hona lo umsakazo singakehlukani ngesikhangele ebesikhokhela ikhansili yeHarare namhla idilizile izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini lembare eHarare endaweni eyaziwa ngokuthi yiMopetsa Namo Flea Market. Lilokhu likhuphuka inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Lababulawa yiwo elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.